Kungaba into enhle kakhulu uma kuliqiniso, njalo ngiyaphinda kungaba into enhle nxa kuliqiniso iqiniso, ngokuba uhulumende lo kajwayelanga ukukhuluma iqiniso ngezinto ezinjengalezo. Kodwa ke nxa kuliqiniso kuhle ukuthi angene amajekiseni, nxa sikhuluma nge 2 million ukuthi azahlaba abantu abangu 1 million ngokuba ahambe nga 2-2-2 emuntwini oyedwa, i-first dose le-second dose, umuntu uhlatshwa kabili emunye, asadingeka kamaningi kakhulu, baningi abantu abangakahlatshwa, kusesephansi kakhulu, kasikafiki ku 1 million phakathi kwe-population efika khona loku 16 million. Kusho khona ukuthi kusesekhatshana ukuthi abantu bangatshaya izandla, kumbe uhulumende azitshayele izandla athi sengisebenzile sengiqedile, uma ngusesemude kusaqalwa nje. Kakudingwe la majekiseni agcwale yonke indawo, afinyelele emakhaya, afinyelele emadolobheni, afinyelele kubo bonke abantu ngendlela efaneleyo. Asesephansi la, asesemalutshwane, lanxa kukuhle ukuthi angena, kodwa hhayi asingeke sitshaye izandla sithi sekuphelile.
Angafika lawa majekiseni kumele abiwe njani? Ngoba abaningi bayakhala, ikakhulu emaphandleni, bathi kabakahlatshwa, kalukafiki kubo lolu hlelo.
Kumele amajekiseni azuze nguye wonke umuntu ofuna ukuhlatshwa. Kuqakathekile khona lokho edolobheni lasemakhaya, kawaye kuye wonke umuntu ofuna ukuhlatshwa, wonke umuntu, kungalindwa ukuthi lo sizaqala ngaye. Hayi, wonke umuntu, ikakhulu abantu abasemadolobheni abadala kumele bazuze, abantwana besikolo abasebenza ziziningi zizuze. Kodwa kakuhanjiswe emalokithini nje kuthiwe umuntu ofuna ukuhlatshwa nanka amajekiseni, uhanjiswe emakhaya emakliniki ukuthi ofuna ukuhlatshwa nanka amajekiseni. Kungasetshenzwa kuphela edolobheni, kawaye emakhaya, ngokuba sibonile ukumemetheka kwegciwane leli okwamanje lilande laya emakhaya, njalo bayafa abantu khona emakhaya. Siqakathekile ukuthi abantu-ke abafuna ukuhlatshwa basukume, ongafuna ukuhlatshwa angafoseli, ilungelo lakhe longafuna ukuhlatshwa liqondile ukuthi ame ngalo njengokuthanda kwakhe.